ukukholekthwa kwezimbi njengomlando omkhulu ama-ambesi njengomlando omkhulu yonke lama-repairs nje konke kumlando omkhulu ngoba kuvika le mkhuhlane yona beyekhulu so kungumlando omkhulu ozahlukuluza ama-residents njalo angikwazi ukuthi sizakwenzani kodwa njengoba sekusiqondile ukuthi kuzamele sibambe kakhulu sinazelele sigcinane kube nalokhana okuthiwa yibuntu ukuthi siyabe sincedisana njengama-residents
kutho ukuthi umuntu uyabe yacela kumakhelwane ukuthi amthwalele omunye wakhe esibhedlela
kati nxa besukeyena ucouncil futhi ucouncil ukhozile phela ama-rate wonke angitho abantu bazaqalisa ukubhadala khathesa imali ezinkulu njengathi ngaphentetho masabesibhadala ama-239 service deliver kati uzabe usiwe ngaphi yona le 239 ukuthi ichaze khonapha kate sithi thina sizibonele khona yikho kuzaba nzima kakhulu ngoba bakhathesi kunzima iyaphuza i-ambulance bese sathi ucine ucele umakhelwane ukuthi akuncedise bena bazayithatha ngaphi nje lisiyele umakhelwane labomakhelwane
lanxa kunjalo i-council ithi sadinga amafutha lawo okuhambisa mhlawumbe iwathole kube ngcono
ngayizawathola ayenzi kumele ibone ukuthi iyawathola ngoba kushouthi kuzaba nzima kakhulu ngoba ubona amaphampazi esephenduka yonke indawo amaphampazi yinto eyabibengcekeza yena leyo ukuthi omunye nxazeke ebhukidanika la uyayithatha nxa usibambelele pampa kumbe ukuthisingahlaba basikwale wabizambe ungananzeleli kushouthi i-council kumele idinga kodwa phela i-council mntanami ichwezi lamarekhadi kushouthi yena linyanga nje sifake 239 kambe angeke ncedise yini ukuthi singahanzeli kuleyingxaki malutshwana yini kuyikhansile njengoba sebevunyele ukuthi bakhweze ngoba zebele ngakhweza sizazama ngakho ngento ukuthi sibhadale labantu bazazama ukubhada kutho bona bayathina la manye amazwe njenge-South Africa bayathina le-South Africa bayathina labo-abhadini labo bani bani but ngeke bekhulumisane labo njengoba sebengabafoyo wabo lalaba abantu ukuthi abike lisincedise yini ukuthi singathola itiyeke ngangena kobulawayo senze ama-service delivery ethu abe lula ngoba zebe ngiyakwazi ukuthi yonke i-service delivery ile mota isinemota phakathi wayibizobusebenzeke lula kuhambe.